Esethula inkulumo yakhe ngesikhathi sengxoxo mpikiswano ePhalamende, umkhokheli webandla lePatriotic Alliance uMnumzana Gayton McKenzie obuya njalo abe nguphathintambo ogatsha lwezemidlalo namasiko kuhulumende womanyano, uthe abokuza bonke abaselizweni ngokungekho emthethweni kabavinjwe bengaphiwa usizo ezibhedlela zahulumende. Le nkulumo kaMnumzana McKenzie silandelelwe ngeyomkhokheli webandla le-Inkatha Freedom Party uMnumzana Velenkosini Hlabisa obuya njalo abe nguphathintambo wezabelo kuhulumende womanyano. Uhlabisa utshele amalunga ebandla lakhe ukuthi awasungule umkhankaso wokuthi izitolo ezisathuthukayo amaspaza shop wonke awathathwe izalwane zakwele South Africa, kungabi lo muntu wokuza ovunyelwa kwenza leli bhizimusi.
Through the Government of National Unity, the IFP is going to drive.
Ibandla le-IFP lizasebenzisa isikhundla salo kuhulumende womanyano ukusungula umkhankaso ozaqiniseka ukuthi zonke izitolo ezisathuthukayo amaspaza shop la wonke amabhizimusi amancane athengisa ukudla aqhutshwa izalwane zakwele South Africa kuphela, hathi abantu bokuza abagcwele kulezi indawo okwamanje.
Inkulumo zeziphathamandla lezi zisolwa kakhulu ngabanye abadabuka kwele South Africa labokuza. Umkhokheli wenhlanganiso esebenzi e-General Industries Workers Union of South Africa, uMnumzana Mametlwe Sebei, uthi inkulumo kaMakhenzi kufanele imxotshise umsebenzi ngoba ile njongo yokusungula udlame lwe-xenophobia.
Gayton McKenzie must also be fired and charged with hate speech for his violent.
UMackenzie kufanele ahle axotshwe umsebenzi njalo ethezwe icala ngenkulumo yakhe egqugquzela udlakela olubhekiswe ebantwini bokuza. Inhlanganiso yethu isola kakhulu inkulumo kaMackenzie le ayethule ePhalamende ungayisikho kwakuqala lokho, lapho watshengisa khona inkokheli yakhe yokuthi abokuza abansundu abalalungelo lokuphila lokwelatshwa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo zithi zikhathazeke kakhulu ngenkulumo zeziphathamandla lezi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi le nkulumo ingabangela ukuthi uthole sekulezizalwane zakwele South Africa esezilinda ezibhedlela zizotshaya lokuxotsha abokuza abafuna ukuzokwelatshwa.
Mina iyangixaka indaba kaminister ma ibonakala still isaqhubeka ephehla udlame. Ebengizitshela ukuthi njengalokho esengene ku-GNU uhulumeni wobambiswano mhlawumbe uzidlulisile zonke lezana izinto esasimbona ekhampeni angazo ukuthi ama-foreigner ye ama-foreigner kwathintini, kodwa usaqhubeka. Ma esengena kule ndaba yezempilo ukuthi abantu bangaphandle kabavalwe, mbona ungathi umqondo ongahlakaniphile kakhulu. Mhlawumbe nje iparlamente kayikhulumisani lawo minister bake bamfundise ngobuholo ukuthi kathi ma uhola ilizwe olihola kanjani.
Inkulumo kaHlabisa layo isithukuthelise abaningi. Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi akuzwisiseki ukuthi umphathintambo Hlabisa nguye owayememezela ukuthi abokuza abalamaphepha abavumela ukuqhuba amabhizimusi amaspaza shop kwele South Africa kababhalisele ukuthola imvumo yokwenza lokhu, kodwa lamhlanje nguye osesithi abokuza labo bakhitshwe kungene izalwane zakwele South Africa kuphela.
Sokutshengisa khona ukuthi akazimisele ngokuthi abantu bonke abalungeleyo bathole amaspaza, kodwa ufuna kuphela ukuthi abanye bavalele phandle. Engingacabanga ukuthi njalo kuyinto ebivele ihloswe nguhulumende walekwele South Africa, ngoba siyazi ukuthi kulezi nsuku sikhanya sokuyakhuphuka kakhulu ukuthi abantu bokuza babhekelwe njengabantu ababi bavalelwe ngaphandle. Niyazi futhi ukuthi sekike kwathiwa bona babulala abantu, so lokho okwenzakalayo kuyinto embi.
Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aseqalile ukudinga usekelo lokukhetho lwezabelo oluzaqhutshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Kuvamile ukuthi ngokhetho lwezabelo kuqhamuke udlakela lwezenophobia lubangelwa zinkokheli ezithembisa abavoti ukuthi kungaxotshwa abokuza bazosala belemisebenzi, izindlu lokunye abakudingayo empilweni. Udlakela lwezenophobia ngo-2008 lwabulalisa abantu abedlula amachumi ayisithupha 62. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.